kusobala mina ukuthi njengenjalo ngoba ngabantu bezimbabwe kumele sisijayele ukuthi indzama izani phezu ezayenza so siya kuma elections akathi njengawona lawa baqalisa ukwenza imichindichindi engaqondanga kusobala ukuthi lapho bazayithatha kona iyabe iyithina vele esenze lokho okuthiwa yisithiwa i-talkpad ezabanika ama-results aqondileyo.
Nantu daba mnumzana Nkomo, uthini wena ngalokhu esikuzwayo kubana izanu yiyo efuna ukuthi ithenge imchini?
Into yenza ithanda ukuyiphawula ukuthi amazwe wonke jikelele emhlabeni kuqakathekile ukuthi uhulumende abe in control of izinto lengatsha zikahulumende ezigoqele i-electoral commission. Inkinga esinayo eZimbabwe le constitution enter njalo ukuyilandela kokona kunzimo kulezinto eziningi ezasala zilenga ungangokuthi ukuthi kanti uhlelo lwe-election kufanele luqhutshwe njani, izinto kufanele zithenge njani. Ngibona sengathi kwakuyinto okwakufanele ibe kliye ngesikhathi kubhalwa i-constitution le esile minyaka nje emithathu isebenza okwenzela ukuthi uhlelo lwe-election lungamanti kulethwa ikakhulu yilaba ababusayo. Kodwa ngendlela uZulu osebone ngayo ukhetho kusukela ngo-1980 i-participation yezanu ekuqhubeni kohlelo iyasolisa kakhulu. Abaningi bakholelwa ukuthi izanu iqhubeka ibusa kungenxa yokuthi i-manipulator ukhetho kulokuthi ukuthi yona ithandwa ngabantu.
Ye mnumzana Mzila Ndlovu, siyabona ukubana lokhu osokuyenzwa nguhulumende ukuthi abe nguye othenga imitshina sokuzayenza ukuthi enelise ukuthi abize ayabe efuna yena uhulumende ukuthi bazohlola ukhetho lokho okuthiwa ngama-observers.
Mina ngibona lonke inyathelo elithathwa yizanu kathesi kusukela nje kunyanga lezi ezidluleyo kumbe iminyaka edluleyo amanyathelo akhokhelela ekuthini bafuna ukutshontsha amavoti kusobala lokho. Nxa kuyukuthi bayalela bona bethi kabala mali balela abantu abafuna ukubancedisa ngokuthi sithenge imitshina silinike imitshina kusobala ukuthi bona imitshina naleyo nxa sikhangela imbali ama-elections adluleyo ukuthi abantu abaphathisayo ku-voters roll ekukhompaleni i-voters roll nokuyilungisa abantu benikhuvu kwabangela ukucabangela okukhulu kakhulu ukuthi barigama-elections lanxala namhlanje singakwazi ngoba kasilalwazi lokusho but kusobala ukuthi ukwengeja kwabo i-organization efana lemikhulu evele ilembali yokuncedisa uhulumende abafuna ukuhlala embusweni kungekho imvumo yabaningi. Yikho mina engikubonayo nje kusobala ukuthi kabafuna ukuthi ba-cooperate even ne-regional bodies esingathi kumbe i-SADC ele-minimum standards norms and standards ba-cooperate ne-African Union nje ukuthi dispend khona lokho okucathengela ukuthi bayatshontsha amavoti. Yikho mina ngithi mina alubana bengalakho okubi abakucabangayo ngabathi khona oyabe ufuna ukubuya ezebona kabuya azebona khona okunje ukuthi bavele bayalela abanye abantu yibo abakhetha abantu abafuna ukuthi bazebona ama-elections ukuthi aqhutshwa njani kuvele kudala insolo enkulu phezu kokuthi abanye abangasobangani babo bazakukhomba okuthize okuvele kukhanya ukuthi kukhomba ukuthi ama-elections abe nesanda esikalaba ababusayo.
Mnumzana Nkomo, siyabona ukubana sekusele inyanga ezilutshwana sibili ubana ukhetho lwenziwe. Ngokubona kwakho ubona ungani ukhetho lolu luzaqutshwa njani nxa sikhangele khona lokho okwenzakala?
Umbuzo wakho nzabuya ngiwuhlanganise le overall theme yokuthi izanu PF okanye uhulumende usefuna ukuthenga imitshini. Isikhathi kasisekho, isikhathi asingasekho kuyukuthi ukubhalisa abantu kutsha sokuzavotwa iningi lamantu lingagcina lingenelisanga ukuthi libhalise ngenxa yokuthi sikhuluma sinje uhlelo lokubhalisa ama-voters alukaqali. Abantu beZimbabwe ngabantu abahlala endaweni ezisabaleleyo abanye bangaphandle kwelizwe, so izaba nzima uhlelo lokuthi abantu abaningi abafuna ukuvota barejiste. Kodwa ngibuyele futhi edabeni lwemitshina, into abantu ofanele beyinanzelele ukuthi umtshina uthengwa ngubani akuqakathekanga kakhulu. Into eqakathekileyo ukuthi i-independence ye-electoral commission electoral commission ingacho yona ngokuadvayizwa ngabantu abalolwazi kuthiwa ngama technical experts ingathi funa imtshina enje akula akukhethelekile ukuthi imtshina le ingathengwa ngubani kodwa okuqakathekileyo ukuthi ama experts atho ukuthi wona umtshina ongasebenza ukuthi ungabi lokuqeli ikuphi ungangukuthi izanu kumbe ihulumende weZimbabwe mayethenga umtshina awufanelanga athenga umtshina othandwa yiko kufanele uthenga umtshina orecommendwe ngama-experts kuZimbabwe Electoral Commission ungangukuthi into esolisayo lapha yokuthi kufanele sikhangele siya phambili ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yini yodwa.